kwami akulanto etshintshayo, kuyafana njengensuku zonke. So mina ukubona kwami akuncedi ukuthi khona siye kuma-elections singela ama-electoral reforms. Amboni kusebenza, ngabe sonke siyabambana sifika akuyiwa kuma-elections ngaphandle kulama-electoral reforms.
Mm. Nanto udaba mnumzana Mqondisi Moyo, ubona ungani lungenziwa na ukhetho?
Ngiyabonga baba uGande lo mfowethu Moyo. Hayi lona ukhetho njengoba sitsho iZanu PF ihlezi intimidate abantu, iwina ngoku intimidate abantu, ayisoziyekele vele ukuhlukumeza abantu. Ukhetho njengoba usazi baba uGande ukuthi na iagenda yethu vele ihlukile lama agenda mhlawumbe babo babu uPeter Moyo lapha beku MDC. Kule ndlela nje sikhangelele ngayo. Zowe ekhuluma ngama reforms, it's unfortunate ukuthi MDC ubone baba uMoyo bake baba lethuba lokuthi balungisa ama reforms bese sephakathi labo bese sele big say than isay abalayo kathesa ba relax so kathesa ku expect iZanu PF isiseliyodwa isithi le 2/3 e parliament ukuthi yenza ama reform akusoke kuvume nxa usakhumbula ukuthi Jonathan Moyo wake wathi iZanu PF cannot reform to remove itself from power vele lokho esingakukhuluma ngama electoral reforms akusoze kube into iZanu engayenza ukuthi ama opposition ayikhiphe esihlalweni but ke njengemthwakazi Republic Party sizoba lendlela zethu ngoba thina sifuna izwe lethu asifuni iZimbabwe.
Nanto ke udaba mnumzana Peter Moyo uyakhuluma lapha umfoweni uthi yena laphambanisa nga liphakathi laphana lalungisa ama electoral reforms kathesi kuzabanzima uthini wena?
Liqotho lelo uright kakhulu. Sangena laphana sayolala especially ngesikhathi se-GNU kwaba liphutha ukuthi kona abantu abahambisa khona ngale bahlaba ngalela bakhohlwa ukuthi bona kwini isadaki I think iyatshela umuntu wonke ukuthi bona lingayi kuma-elections ngalingazange lenza amayalifo kathesi unkosazana uDwane uwile we-United Nations uthi bona yenzana ama-reform so into le yakufuzanga sitshelwe ngabantu abanye abantu abaphandle kufuze sizibonele thina sodwa ukuthi ngaze siwine ngomhlobo wuphi iZanu PF iyathi iwinile ingawinanga. So into ekhona is to create a crisis ukuthi akula mntu oza kuya kuma-elections omthwakazi la ngabayale bathi vele asifuni sonke siyale laba-independent kanti singabale ukuthi asiyi kuma-elections ezinongo kungena ama-electoral reforms amasota kabatshiyane le nto leze ama-elections amapolisa atshiyane into zema-elections izek must be independent izbc must be independent kube very objective asifuni ama-elections esimenemene ukusanitizer into ezi-wrong.
Ye manje mnumzana Mqondisi Moyo wena ukubona njani ukuthi ukhetho lungenziwa akhona amanye amabandla azangena manje kuzanceda ngani?
Ngiyabonga baba uGande, ngiyabonga futhi ukuthi umfowethu Moyo uyavuma usebenzisa ibala sivile elihle lokuthi bangena balala bakhohlwa. Asoze siyekele thina baba uGande ngoba i-strategy se-MRP vele sehlukile kakhulu kulamanye amabandla. IZANU PF siyistarta siyisukisela ngo-1980. Iqiniso lithi iZANU PF ayikaze iwine ama-elections kususela ngo-1980 but iyazifaka isebenzisa imilitary amapolisa izek njengoba sitsho umfowethu uPeter Moyo lapho. So ke kathesi iZANU PF ayifuni bantu ezathi batshela ithi yenzani into enje lilalele ngoba ukulalela iZANU PF ufana lokuthi njengoba bekhuluma ngokuyisanitizer uyayisanitizer uyayilegitimizer ukuthi ayingene kuyadanisa ukuthi abafowethu be-MDC even ngo-2017 sababona bejustify i-coup kamnangagwa i-military coup besiyamcongratulate umnangagwa thina sibona ukuthi ukuthabela ukuphuma kwamgabe ufaka umnangagwa lezanu yakhe awenzanga lutho ngoba iZANU PF is a system enija i-overall yonke. So ke khonokhu kungama-lessons kithi ukuthi kona vele iZANU PF awusoze udile layo usebenza nge-system yayo ne-operator ngayo ngoba ungenza njalo iyakuginya yikho ubona yona i-MDC kathesi omoyo benje sebehlakaze babazimvava ngenxa yokuthi bahlala besanitizer iZANU PF. Mina ngihlala ngisithi aso political party vele iZANU PF it's a cult inkolo engalani lokuthi khona ifuna ukuthi abantu beZimbabwe baphile kuhle njalo.
Hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Peter Moyo usitshele wena ukubana ngokubona kwakho impumela engaba khona kukhetho luzayo ubona ngani impumela ezamukelwa yini ngabantu bonke?
Akuvumeki vela kula mntu okuyam amukelayo lokho yabona ukuthi kuna ngo 2008 isesele government of national unity wachaya umuntu so kwabula abantu afuni konoko ukuthi bona siye kuma elections sikwazi ukuthi bona abantu bazavulawa unnecessarily we are not in a war so into ekhona ukuthi khona is alpf katest bayavuma ukuthi ama electoral reforms they are necessary so inibona ngathi kube siyenze konoko sivume ukuthi bona siya ayenze singavumi ukuthi bona abe ngama electoral reforms aza kuyenza izano yodwa ngoba bangaziyenzela abakufunayo.